Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 16 kuMfumfu 2022 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulusizi kubana ke abantu abanjengamonzora bafuna ukusebenzisa ukuhlukumezwa kwabantu abanjengajomsicala kwarebusomu nalenyathima e-16 ukuthi besekula ama-police masqos.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba umnumzana Jobs Sigala labanye bakhe abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Douglas Monzora.
Uphokelwe MDC ubaba uMonzora uhambe emini wayabona uJobs Sigala kusukela ngesikhathi sika-1 o'clock emini ube naye okudlule ihola lonke belokhu behlezi bendawonye bexoxa.
Kodwa abakubandla le-MDC bathi uMonzora uhlangane labo eChikurubhi.
Abantwana baphuma endlini bemini abazange bephume lolutho. Izindlu ezinyile zazigcwele, ilutho yibe zaphelayo. Yakala ithishi elalile mzana namadoda kuphela.
Yakala imuli etsholotsho etshelwe ngumuzi. Zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba umnumzana Jobs Sigala labanye bakhe abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Douglas Monzora okhokela ibandla le-MDCT. Umnumzana Freddy Michael Masarirebu, igqwetha likaSigala lomnumzana Godfrey Sithole lithi ababili labo balile ukukhuluma loMonzora okubiwa ukuba ubhodabhode duzane lesango leChikurubhi Maximum Prison wama ngaphansi kwesihlahla watshela intatshela ezindaba okuba usevela babona. UMasarirevu uya kuphika kakhulu lokhu ukuthi uMonzora uhlangane lababili laba abazonde okumangalisa okwamanje ngokwenziwa uMonzora.
So they declined and they in fact got mad, angry that the officers were insisting that they be seen by Senator Monzora. Their main query was that why would they allow Senator Monzora when in fact they did not allow the president of the CCC, Nelson Chamisa, the same access. So they are actually now concerned about their welfare and their security. They are worried and wondering why would officials want to act as if they are imposing visits on them. So the purported visit and meeting to be specifically did not occur. We also confirmed with prison officials that were there, and they informed us that although he did come, Senator Monzora, he did not in fact get to see the two legislators.
Lo umnumzana Freddy Michael Masarirevu, igqwetha likamnumzana Jobs Sigala lomnumzana Godfrey Sithole, amalunga ebandla le-CCC abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison. Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC othi uMonzora usenga ezimithiyo.
Kulusizi kubana ke abantu abanjengamonzora bafuna ukusebenzisa ukuhlukumezwa kwabantu abanjengajomsicala kwarebusomu nalenyathima e-16 ukuthi besekula ama-police masqos. Nanjenge-CCC siyakwazi kubana ke amalunga enhlanganiso yethu asebunzini elinyaza izanu izane umthetho nje ukubana ihlukumeze laba abaphikisayo. UMonzora has been part and parcel of ZANU. You can have been ukubana ke eChikurubhi ebona oGodfrey Sithole against their own will. Ngoba bakhulumkwana akafuna kumbona kodwa yena wabonakala sothi asevunyeni ukungena ke etikurubi njalo ehamba ke esiya nisimitha ke abathathi bezindaba lozulu wonke jikelele esithi yena wabona nalo honorable Stole lo honorable Sihlalo kuyinto ke yamanga kuyamangalisa inxa yokubana abantu benyasiwe besilabo lo mongameli avukele esingijamisa belokuhlukunyezwa ngokubona ke abantu abanjengabomonzora labanye bezani befuna uku-advansa ke i-two politics ngemva kokuhlukumezwa ke kwabantu ke abathatha izanu babotshwa kubona bangama-victims e-violence you know what happens nathine so kuyinto emangalisayo kakhulu ukubana ke abantu bayahlukunyezwa and what Munzora and Tuma thinking about yikuchecka ama-political score
ubona uzani vele bakwenzelani khonokhu kukhona okunye esingakuboniyo
bayenzela bona ukubana ke becreate ke imibuzo enhliziyweni nengqondweni zabantu ukubana ke why kiphu singekho whereas kuyazakala ukubana ke umongameli wahambe zamke ngenesigrubhu wayaliswa enyathibe zahamba ukuyabona abantu nokubancedisa ke kuwose zabo okuyinto angayithakazela nokubonga kakhulu kodwa izanu yathuma ke amasaku ukubana yethu abantu nokwethusela abantu ukubana benga hlangani-ke lathi konke lokhu-ke kuyatshengisela ukuthi uMonzora yena nezanu bazama-ke ukubana ba-create the impression ukubana-ke ojob zikala abasekho njalo ukubana uMonzora yenza ngani yena ulokungcono lokumelela-ke amalungelo abo weredi bona kuyibo bayazakalayo kusokwala kuzulu wonke jikelela ukubana uMonzora they've been employed with the system they've been the reason why still up esport ngenxa yakuthatha kwabo-ke ipower lokuthanda kwabo-ke imali Now they want to come and let us and try to masquerade. Njengabantu abamelela amalungelo abantu ujob sikala usengasoze engena ejele ngabe uMonzora ne-SACPF engayenzi what they are doing to assault the authentic opposition so yinkinga-ke ehlangane layo
unumzana uSihlalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-studio 7 eseHarare kodwa umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uphikelela isithi uMonzora uqoqe loSikhala kanye loSithole
abantu abaqakathekisi into okumele baziqakathekise emphephethwa babe sebefuna nje ukuthi bayandise amanga okukhona umphokeli we-MDC ubaba uMonzora uhambe emini wayabona uJob Sikhala kusukela ngesikhathi sika-1 o'clock emini ube laye okudlule ihola lonke belokhu behlezi bendawonye bexoxa ngendaba eziningi abaxoxe ngazo kodwa okuqakathekileyo njalo yikuthi ubaba uMonzora laye uSikhala bavumelene ukuthi akumelanga into kade bexoxa ngazo kube yizinto eziphumayo zike kubonwa zindaba ngoba okukhulu okuqakathekileyo ngakho yikuthi ubaba uMonzora njengomkhokheli wezebandla lepolitiki kuningi abona engathi akutholile okungamsiza ukuthi azame ukuncedisa ekutheni ubaba uSikhala aphume
ye nxa sesikhangela-ke sizwa abe-CCC labanye besithi hayi khonokhu-ke ukwenziwa nguMonzora kusetshenziswa libandla lezanu akukho okunye nje uphonge ungenangeni kwezethi agcine phela umuntu olesisindo laye ungathi nangakholoko
okokuqala ubaba uMonzora akadingi ukuthi afakwe isisindo ngubaba uSikhala abantu beZimbabwe bayamazi liloya le-constitution kusukela kudala kubo-ZCTU kusiya ku-COPAC kuze kuzofika khathesi ngumuntu nje abamazi hlobo general asuye nje umuntu odinga ukuthi ngabe usafunzwa abantu bayamazi njalo isimilo sakhe i-charakter yakhe bayayazi ungumuntu okwaziyo lapho okumele alwe khona kabuhlungu impi eliwa kanzima but njalo ungumuntu okwaziyo lapho okumele asebenzise ukuhlakanisa khona le ndlela ezothileyo yokukhokheli nxa efuna impumelo afuna iphume ngakho kathesi uMonzora ukhethe ukuthi ahlale phansi lalo ubaba uSikhala obotshiweyo ukuzasuka lapho khonokho akwenza kuze kuphume uYvonne Sarura kuze kuphume labanye bona abaphuma besiya ku-CCC olasi maringahama yikho azakwenza ekhulumisana lalabo okumele axoxisane labo ebabonise lokho abamele bakubonise khona inhlanhla esiyifisele uSikhala yikuthi agcine ephuma ngoba ibandla le-MDC lizwa ubuhlungu ukuthi kukhanye ngathi umuntu usehle wagwejwa yena engakathembisiswa lokuthonisiswa
umnumzana Witness Dube ukuhlangothi lwebandla le-MDCT olubona ngokwethulwa kwemibiko sixoxe laye eseHarare lemuli etsholotsho etshelwe ngumuzi yasala ingelakudla njalo lencwadi zokuzalwa ama-birth certificates. Umnumzana Alexander Mlotshwa uthi bacela uncedo kuZulu kulandela isehlakalo lesi.
Zetsholotsho emagusini enzilikazi layini angiphumula mithini. Indaba eyenzakalayo mina ngangingekho ngangisetsholotsho. Ngezetsholotsho esenta ileyinye iprogramu engangihambe ngayo. So yangasangivumeli ukuthi ngiphendule ngibuye ekhaya. Ngazokufonelwa ngabothwelufu ukuthi umuzi uselile. Ngazithikwa kakhulu ukuthi uhamba njani. Ngase ngidinga i-transport, ngivele i-transport ebantwini ngasebe nginike imota. Imota ngayithola ngabo-2 ebusuku kodwa ngezinyawo. Ngathi igcina ngazongekela emagosini emzilikazi layini. Ngathola isidiki esikhulu kakhulu esisekekayo umuzi uphelile. Abantwana baphuma endlini bemunye abazange bephume lolutho. Izindlu ezinyize zazigcwele elide yize zaphelayo zasala isithi elalile umgani namabhedo kuphela.
Ngubani owayenza khonokho?
Laphana kwathi sekufile sathola unyawo. Unyawo lolwangalugxagxagxangela nje abanye bethi ngizani. And then alo muntu owenze leyo nto umuntu owayehambe wayangifaka enkingeni emthethweni. Ngafika ngazikhulumela naye wakhuluma utesuka lapho wangena ebhasini. Unyawo lwakuyilo lwabuyela uzobonakala khona lapho ngizimele ezipile.
Ngumuntu onjani nalo?
Ngumuntu into eyindoda esezandleni zomthetho.
Singathi ukubangisani
emthethweni ngale into yayikhona. Into ezazingani ziyabangwa yindaba zelifa ubaba watshona. So mina sengelandlela ukuthi kimi ngangifuna ukuthi ngizisa nga kodwa into esingizisa ubuhlungu namhlanje angisela muzi.
Singathi kwamanje ncedo bani oludinga ebantwini?
Iy'mpanda zabantu abami zaphelele ezindlini, amabele, ukudla, izincwadi zesikolo, mabhethi zetisketi, fenitsha, amafriji, mathuluzi. Mina umuntu obezincwedisa ebambabamba lapha lalapha ezimoteni. Wonke amaphatha ami engangisithi ngathi ngathi mangani lingisela abantu izinto engithathele wona aphelele wonke into engiyitholileyo. Ngithole amatheyili ade ngaphansi kwesihlahla ade namanzi kuphela.
Umnumzana Alexander Mlotshwa uhlala emzilikazi line etsholotsho. Siyahangeni kusigaba esilandelayo siye sihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Vele Iran lithi kulabantu abane labangamachumi ayisithupha lanye 61 bafele entilongweni eTehran izolo lapho okuvalelwe khona abezombangazwe nalabo abasanda kutshengisela emgwaqweni bekhonona ngokubulawa kukaMaster Amini wabhubhela ezandleni zamapholisa esetheswa icala lokungagqoki kahle isembatho esivala umzimba wonke. Kubikwa ukuba kulo mlilo oqhamuke entilongweni leyo. Kusenjalo ele Iran liphika ngamandla ukuthi lanika ele Russia izikhali zokulwisana lele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Inhlanganiso ye-African Union ithi kumele amacele wonke alwisana kwele Ethiopia abeke phansi izikhali ngoba bathole nzima abantu eTigray. Inhlanganiso le ithi kumele uhulumende akhumisane umlotha lalwisana labo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. So isikhathi sezamasiko. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Ngiyabingelela babuduke kubalaleli mphimbeli, ngibingelele kubasakazi bethu be-Studio 7 kudiliphile nje.
Yes, siyabonga kakhulu-ke. Sike sikhulume ngegadade.
Kwakuwumnyaka ka-1893 lapha isizwe sakithi noma ngithi amabutho amaqhawe akithi ayezinikele zama ngayo yonke indlela ukuvikela isizwe ukuthi singawele ezandleni zabamhlophe. Yikho-ke njengoba siphuma emgubheni wenkosi uMzilikazi kunomkhosi futhi omkhulu ongafanele la kancane siyisizwe sikamthwakazi siwugodla. lapho owaba nempi khona amaqhawe akithe zama ukuvikela umbuso wabethwakazi indawo ebizwa kuthiwa kusegadane. Lapho sibona ngempela amabutho afana nabo umbizo babezimisele ngale ndlela yokuthi ke ngabe kuthiwa namhlanje nathi sisazimisele njengabo ngempela ke umuntu wezasithinta ngoba cabanga labana abantu babesilwa lamakhiwa ayesebenzisa izibhamu lezi ezinkulu ezibizwa kuthiwa ngama-ZQ izigwagwagwa bezimisele ngendlela yokuthi babeze bethi vala nebheju. Yikho ke sizathatha nje uhambo lokuya khona ngale endaweni yakhona sisiyakhumbula.
Kuqakatheke kangakanani ukuthi abantu bakhumbule khona okwenzakale eGadane?
Kuqakathekile baba uDube ngoba kumele umuntu nomuntu azazi imvelaphi yakhe njalo aziqhenye ngobuqhawe babokhokho bakhe. Lokho kuzakwenza ukuthi lapha yakhona angavumi ukuthi athole nje umuntu edlala ngobuzwe lakhe noma efuna ukuthi avume kalulu ukuthi kutshintshwe i-identity yakhe. Ukube kuya ngami ngempela bonke abantu kube bayazama ngayo indlela ukuthi kulondolozwe imilando efana naleyo ingacitshi sibe kwazi ukuthi kwenzakalani kwenzakalani kuze kuyefika esizukulwaneni esilandelayo.
Isikhumbuzo lesi siyabe sisenzelwa ngapha kwangkhona njalo abantu kumele benze njani nxa befuna ukuya khona?
Kuvele kuhlale kuba labantu abaya khona khonaphana okulamathuna khona amaqhawe amabutho lawa engikhuluma ngawo. Kuye kwenziwa nje umbuthano wesikhumbuzo. So lokho kuyabe kusenza ukuthi kube yinto yokuthi khombise ukuhlonipha umsebenzi wabo abawenzayo noma nje kungasaphumelelanga kahle. Kodwa-ke iqiniso yokuthi umsebenzi bawenza noma nje wagciniselwa phezu kwamandla. So iningi labantu liye laphana liye budana kwenziwe zonke indlela zokukhumbula abangasekho ikakhulu ababa ngamaqhawezi.
Ye lapha-ke sixoxa lo baba uMbuso Ngwenya, ingcweti kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadini lokusasa baba.
Angibonge nami baba uDube.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngotungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sibuye sihlangane njalo ngalolu suku lokuvuselela umoya. Sibonga umsakazo lomsakazi walelu hlelo olusisondeza enkosini ngezikhathi esithi zinhle lezikhathi zobunzima olusivuselela umoya phakathi kokwephuka kwayo leyo imoya isiphula izinto eziningi esihlangana lazo ekuphileni ngoba impilo injalo iyasiphakamisa ngenye imini isehlisele phansi. Siqhubeke ngalo ilizwe silibale incwadi zezakha zenkosi uSolomon isahluko sika-18 verse lika-20 iphinde njalo ngokuphangisa ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha khe bamngani wezula uyashoshozelwa yizo kuleya lapho esivele khona besikhuluma nje ukuthi umuntu kazikhangele ukuthi yena kambe uhamba labantu abanjani. Kodwa namhlanje ngifuna ke selule kancinyane ekucabangeni lapha siyikhangele ukuthi kathi nxa sisuka phakathi komphakathi sesingena phakathi kwendaba zombuso lenhlalakahle abantu labo abayiwo abaphethe abantu ngezigaba ezithiyeneyo batshengisela ukuhlakanipha yini kumbe batshengisela ukudla. Nxa ulo olesikhundla sokuthi ukukhangelelwe kuwe emphakathini ukuthi ube ngumuntu othize, yenza khona lokhu okhangelelwe ngabantu. Ngiyake ngibone kubizwa okuthiwa ama-press conference lapho inkokhelo ezithiyeneyo zengatsha ezithiyeneyo mihlanganiso ezithiyeneyo uthanisa intatheli ubana zibuye zizokuza lokho ababefuna ukwethulela umphakathi kumbe uzulu. Ngiyake nginanzelele njalo khonapho ukuthi abanye umuntu esithi uhlakaniphile abuye azozembula ubuwula bakhe, uzwe umuntu ekhuluma izinto ezingekho ezama mhlawumbe ukuthabisa indlebe zalabo abalaleleyo kumbe ingqondo zalabo abazabe sekubala sekubhalwe phansi. Kuthiwa ohlakaniphileyo ohamba labahlakaniphileyo kuyazuza ukuhlakanipha. Isiwula, umngane weziwula uza kubonakala laye ngokuhamba leziwula ngezinqumo azenzayo azithathayo lenkulumo azileta emphakathini. Ubuwula bomuntu oyedwa bungcono ngobana mhlawumbe bungaqondiseka, kodwa ubuwula beziwula sezihlangene ziningi zivumelana ngobuwula kubulala isigaba, kubulala isiqinti, kubulala isigodi, kubulala esengitsholeli izwe. Labo abaphambili kabatshengisele ukuhlakanipha okuba yisibusiso emphakathini lakuNkulunkulu. Kodwa into emangalisayo yikuthi iziwula ungathi zonke zigula umkhuhlane ofananayo owenza bangayangeki bangabi lenhloni. Kengithathe isibonelo, nxa kuthiwa abantu babulawa yindlala, nanku ukudla okuvela kulaba abaphilayo kumbe uvela kungadla zikahulumende, kuye kuzwa umuntu okuthiwa ungumkhokheli esithi hhayi lokhu kudla ngokwalabayana kayisikho kwalaba abanye. Ibuwula bona lobo, ngoba impilo yomngane wakho lalo ongamthandiyo iyafanana, iyawuswela ukuthi incedakale. Ohlakaniphileyo uyaqoqa lapho konakele khona. Sikhulekeni uNkulunkulu, sitshengise ubuwula bethu, siphenduke kubo, siqonde ekuhlakanipheni. Amen.
Lohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo uJoseph Njanji usedulela ukwenzakala namhla eZimbabwe.
Sikhangele impumelelo yemidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup edlalwe namhla emini enkundleni yemandaba. Iqembu leBulawayo Chiefs kanye leRentals Uyaz adibana kufinali yenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokuba eleChiefs linqobele Black Rhinos nge 5-4 ngemva kokutshaya kwembekwa kwathele iRentals lalo litshayele FC Platinum nge 4-3 lakho ngemva kokutshaya kwembekwa. iChiefs leRhinos bezifike ekupheleni kwesikhathi zingutshiki lobhanqa 0-0, kuthi iFC Platinum leRentals zona bezifike ekupheleni kwesikhathi kwi-1-1. Sikhangele umdlalo wenqindi. Umdlali wenqindi wesifazane ukula kwaShichiwandire usele ephethe inkulungwane ezingamashumi amane lanhlanu zamadola aseMelika ngemva kokunqoba akwenze uZulina Munoz oyisizalwane seMexico. Bebebanga isicoco seWorld Boxing Council kwisigaba seBantamweight. Njalo limpumela itsho ukuba uChiwandire usezadibana lozanqoba phakathi kukaYamileth Mercado kanye loMariana Juarez akubangwa isicoco segolide.
Kusenjalo umncintiswano wenguqu owezizwe zomhlaba okhangelelwe ukuqala ngenyanga ezayo kwele Qatar kukhanya ngani kuningi okuzabe kukhona. Intelele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uxoxisana labalandeli bomdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo ukuze sizwe abakhangelele kule midlalo.
Umncintiswano weFIFA World Cup uvame ukuqhutshwa ngenyanga kaNhlangulalo Ntulikazi, kodwa imidlalo yalo nyaka izadlalwa kusukela ngenyanga kaLwezi kusiya kumpalakazi. Lokhu ngoba kubalekelwa ukuba phakathi laphakathi komnyaka kuyabe kutshisa kakhulu elizweni laseQatar okuyilo eliqoqa imidlalo. Intatheli izindaba yezemidlalo uPraise Dumidlakama uthi lokhu sekungaphazamisa imidlalo ngoba idlalwa ngesikhathi imidlalo yeligi sasephakathi laphakathi emazweni amaningi.
Ikhanya idifferenti kakhulu lento ezinikezayo ezitshiyene kula manje isikhala lokuthi izadlala ngesikhathi kuyisizini yamaligo lalawo Europe lase Africa khona ngalawo Asia. So hey singani kuzaba nzima ngoba lama players ama injuries bona zawo maningi, but I think mina ngangikhangele ngokwenzakala kwayo sizakhala ama players a inform khathi especially abadlala ku Portugal abaningi badlala ama team lalawo ase Europe amaningi and bayenza kuhle. So I'm looking at team eje Portugal ukuthi yiyo mbona ngani izayenza kakuhle.
Omunye la ukhangelele iqembu lePortugal ukuba linqobe ngungqabutho Gumede.
Manje lo Cristiano sona ngePortugal. Ofuli Portugal la this time is a figa yezithathe World Cup.
Ngincintiswano ezomhlaba uzaqala ngesikhathi iLeague yeZimbabwe isifike komlindi uyacina njalo umuzi wakhe ngwenya uthi njengomlandeli womdlalo wenguqu useqalile ulungiselela ukuze engaphuthelwa.
Yeah, ngikhalela ukuthi iWorld Cup leyiza sisela something esizakholisa lathi. Yananzelela ukuthi lapho esivela khona ibhola lethu belike lama because of COVID and stuff. But ngathi esikhona ukuthi kule World Cup uya anticipating ukuthi vele we've got something esizabe siyifollower and ngikhuluma so ngifukuyajusa iDSTV so that I'll be able to ngibukele.
Kusibonakalisweni leya yena uthi laye uyilindile imidlalo yezwe zomhlaba kodwa akakakhethi iqembu lokusekela.
Mina ngizwile ukuthi iWorld Cup yabe iseQatar. Sikuthi amathimu akhulayo wapi hhayi akabilishwa lawo. Futhi ngokuthanda kwami umdlalo webhola hayi ngizabe ngibukela and then maybe sembukele ngabona amathimu akhwalifayileyo senzaba le yami enzayikhetha ukuthi hayi ngingahamba layo.
Kula maqembu angamathimu amathathu lambili yaza ncintisana ngenyanga ezayo kudingwa intshantshu zomhlaba jikelele kusukela zingamathimu amabili kunyanga kaLwezi kusiya mhlazile ithimu lathibami nembili kunyanga kaMpalakazi. Iqembu leFrance yilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba elikwenze ngo-2018 kumncintiswano oqhutshelwe kweleRussia. Amazwe azaphatheka kumncintiswano wezomhlaba lonyaka ngabalisayele Argentina, iBrazil, England, France, Spain, Belgium, Portugal, Germany, Netherlands, Uruguay, Croatia, Denmark, Mexico, United States of America, Senegal, Wales, Poland, Australia, Japan, Morocco, Switzerland, Ghana, Korea Republic, Cameroon, Serbia, Canada, Costa Rica, Tunisia, Saudi Arabia, Iran, Ecuador, kanye labaqoqi bemidlalo ilizwe leQatar. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Namhlanje yakhuthumoya uthanda zankosi yami
yacela
ngiyacela manihambe kanye nawe nkosi
kanye nawe
kanye
nawe
kanye nawe nkosi yami
hambe
kanye nawe singagqibi uhlelo lwalomhlanje othi sikhangele ebeselazo abakubanja le-Citizens Coalition for Change bathi ngamangalo uhlaza tshoko kuba umnumzana Job Sikala labanye bakhe abavalelwe eChikurubhi Maximum Prison benze umhlangano izolo lomnumzana Douglas Monzora. Kodwa abakubanja le-MDCT bathi uMonzora uhlangane labo eChikurubhi maximum prison. Yakala imuli echolocho echolo umuzi. Sikuba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Olivalisa umthembo sithemba uKeith Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.